Siyabonga Kips Dube, siyalambulela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhlaka 25 Mbimbitho 2016. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Alingalitshona njani izulukandaba olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla leZimbabwe People First lithi lihlangana lozulu esigabeni zonke zelizwe likhulumisana laye ngebandla leli.
Yeah, hayi siyabhotabhota sibili amaprovinsi wonke njengu-10 abantu baku-ground kathesi bezama ukuyintroduce iparty isirejistiwe isilethwa kubanikazi bayo njengoba kuthiwa People First.
Kambe ikhefu lephasika selingelokuthengisa impahla kuphela na?
Imthandazo yabizo zakho.
Esiqhubeka ngodaba lokuhlaziya umbhuqazwe weGugurawundi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ibandla leZimbabwe People First lithi liphakathi kokukhulumisana lozulu kundawana zonke zelizwe ngokusungulwa kwaleli bandla elikhokhelwa nguNkosikazi Joyce Mujuru. Kusasa iziphathamandla zaleli bandla zizabe zisedolobheni leVictoria Falls. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba sixoxele isiphathamandla esiqoqa inhlelo zaleli bandla uMnumzana Max Mkandla ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Yeah, hayi siyabhotabhota sibili amaprovinsi wonke njengu-10 abantu baku-ground kathesi bezama ukuyintroduce iparty isirejistiwe isilethwa kubanikazi bayo njengoba kuthiwa People First. Of which mina nje lami nje kathesi ngikhuluma ngise-Follows lapho engilungiselela khona ukuba le star run eza kuba khona mhla ka-27 ngesonto ngo-2 sisiyachayisa ngo-4:30. Kuyikukhulumisana lozulu simqhubelo okungo kwakhe ukuthi ebeyazi People First yakhe ukuthi siyamukeliwe yizek okuthi ukuthi i-government sikwazi ukuthi sokulelinye ibandla elikhangele ukuthatha umbuso sisi independence ibe khona kule bandla sibile selikhangelele khona laphana ukuthi khona liguqule izinto ngokubeka uhulumende wabantu yikho kuthiwa yi-People First. Azi ukuthi kulamabandla amanye abefonyiwe lapho ikakhulu i-MDC ibingeyama-trade unions izisebenzi pho-ke le ngekaZulu wonke People First abantu kuqala bona abantu bathini ngombuso onalo khona onalowo nxa abantu belokuhonona ngalo umbuso okhona nanto-ke ibandla labo abalamukelekelelo bandla beliphephethe befake iy'nkokheli zabo yikho sikwenzayo kathesi sibhoda nje ngelizwe.
Manje ungasitshela ukuthi baya kwamukela yini lokho abantu amazweni bayathatha njani?
Ngenxa yalo umama lo umfelwakazi umama uMjuru abantu baphambi kwebandla kakhulu abantu sebefuna ukuthi khona ngakusiya ngabo ngakuvele kuvuka kusasa kulokuya ekhethweni behle befake uhulumende wabo ngoba bathandele umama lo ngiye bamthandileyo bathande iparty ngoba ngeyabantu abantu kuqala basebethanda-ke lo umama lo ukuhlukuluzwa kwakhe efelwe ukuhlukuluzwa kwakhe exotshiwe kaze ngebe lempendulo kukho wathula njengomuntu ongumama ngakho-ke bathande khona lokho abantu yikho abakukhangeleyo ukuthi khona hhayi pho amandla njengoba sebekwe kuwo bona njengozulu weZimbabwe bakwamukeleke loli iqembu leli ukuthi-ke libe yilo elithatha umbuso kuzanu eliye ebusayo kwakhathesi kanti ngokuyavota ingqayisithi isikhathi sama-elections.
Lo-ke ngumnumzana Max Mkandla isiphathamandla esiqoqa inhlelo zebandla leZimbabwe People First obekhuluma ecingweni leStudio 7 eseVictoria Falls. Kambe ikhefu lephasika selingelokuthengisa impahla kuphela na? Ukuhlaziya lolu daba sixoxele umfundisi uSeni Sibanda, umqondisi womanyano weChristian Alliance.
Liviki e-Easter kumbe ephasika iqhakathekile kakhulu ngenxa yokuthi ukusungula kwesikristu kuvelela khonapho kungala iPasika ukufa kukaJesu lokuvuka kakhe vele sona isikristu into lethwa isikristu lesiyaziyo ngabe kasikho ngakho iqhakathekile kakhulu ngenxa yokuthi abantu babe becabanga bethatha isikhathi sokucabanga sokuthi uNkulunkulu yena ongela kuqalisa ongela kuphela kodwa wazenza waba ngumuntu wazohlala lathi wakwanisa ukuzwisisa inhlupho zethu wazwisisa ubuyanga bethu wazwisisa ubuhlungu bokufelwa wazwisisa ubuhlungu bokuyalwa ngabantu wazwisisa ubuhlungu bokuba ngumuntu oyisiphepheli kuthi ukuthi uNkulunkulu wazwisisa yonke into umuntu ayizwayo nxa elapha emhlabeni ukwenzela ukuthi azwisise ukuthi angasincedisa kanjani ngakho yena akafanani lamapriesti akudala ayekhona esijudeni ayengazwisisi ukuthi umuntu kwezinye isikhathi uphila njani yena umuntu waphila waba ngumuntu njengathi
siyabona ukubana lezi nsuku sekuthengwa amaqanda ama-Easter eggs lama-chocolate lokunye okunjalo kanti vele kungenelana njani okunye sesikubona lezi nsuku
mbona ngani leli dili elePasika elokukhumbula ukuzalwa lo okukhumbula ukufa lokuvuka kukaJesu laba abamabhizinisi abezitolo yibo abangani sebathumba ikhefu leli balenza laba ikhefu lokuthengisa izinto zabo ngakho siyananzelela ukuthi bayagcwalisa ke konke lokho okokuthi kube lemvundla ePasika izinto ezavele zinyekho ngoba umfundo ungena njani esiphambanweni
lo ke ngumfundisi uSeni Sibanda umqondisi womanyano weChristian Alliance ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekobulawayo lokhu sikudaba lwekhefu leEaster sixoxe labalaleli beStudio 7 ngaleli langa
ya ngingubhekisipho okwamanje ngiphumule ngisuke eChurchi ngibheka iTV la ngingathola khona isikhathi ngizoya ekhaya ngiyobheka ngiyobona abanye ngibabuyise omama bami labafowethu labangane engafunda labo ya bakabayinjweka i-Easter bathandaze yonke into izohamba right imithandazo yabo izozwakala uNkulunkulu uyabathanda uNkulunkulu uthanda wonke umuntu babekezelelane lapho ngoba ngingazwisisani khona bazwisisane bakhulumisane
sanibonani igama lami nguSandra ngifona ngiseharare eZimbabwe namhla sivuke ekuseni sayesontweni saphenduka ngkhaya sahlala lesihlobo labangani sakhonisa ilunch yethu okwakathesi siloko sihlezi sikhonisa jeli bengifuna ukuthi kona ngilingelele umama lo labogogo bami abasebulawa lesihlobo zami ezisezimbabwe lalabo aba-out of Zimbabwe imessage yami engifuna ukupha abantu yona ngeyokuthi lidlali i-Easter kuhle kodwa singakhohlwa ukubonga uNkulunkulu lowasela izolo zethu eCalvary ngiyabonga
labo ke ngabalaleli beStudio 7 ebesixoxa labo ecingweni njengokulithembisa kwethu ngolwesine lamhlanje siqhubekela phambili ngengxoxo yethu lapho esixazulula udaba lombhuqazwe wegugurawundi ukuhlaziya lolu daba uPraxedis Jeremiah weStudio 7 uxoxe lomfundisi uDokotela Ray Motsi owenza izifundo zakhe zePhD ngokubhala ngegugurawundi kanye lomqeqetshi ekolijini lakwele South Africa uDr Shepherd Mpofu onguye osungula lingxoxo
inkinga yokuqala ukuthi indaba le ayikakhulunywa ngayo
yeah.
Abantu abalahlekelwayo ngesikhathi segugurawundi abakatholi ukuthula ngalokho okwenzakalayo and okwesibili ngengenza i-research a lot ngegugurawundi I think I've written about maybe ama-paper ngu-3 to 4 and abantu uma bekhuluma especially kumaphephandaba la akwi-intanethi bayatsho ukuthi bafuna ukuthi indaba le kukhulunywe ngayo openly abawonayo bakhulume baxolise nalaba abawonelwayo babekwazi ukuthi they can forgive ama perpetrators ekugrawuni ngibona ngani kuma genocides wonke ayenzakalayo into enkulu kakhulu ukuthi abantu bakhulumisane ngayo badinga indlela zokuphephisana ngabe kuyabhadalwana o abantu abangabe benza ama atrocities la baphumele egcekeni bazikhulumela ukuthi benzani
baba mozi wena ngumfundisi bathi kuxolelana uyamxolela umuntu nxa ecele uxolo uyamxolela njalo lanxa engacelanga xolo lapha kuphathwe njani nxa labo abama perpetrators angkhona bengazicelanga uxolo
into ekhona inkinga ukuthi khona abantu abafuni ukuthi baphume egcekeni kucace ukuthi kanti kuyini esikhuluma ngakho kungani abantu badlala amacatshelwane nxa abantu bengaphumelana egcekeni ukuthi kulomonakalo yikho nxa kulomonakalo kungathiwani ukuthi kaninginingi abantu abesindebeleni bangani bayahlanya nxa bekhuluma ngezinto zeGugulawundi because uhulumende labanye abesishoneni bangani abavumi ukuthi le nto into ekhona ebantwini lamanxeba akhona lokho ekhona so ukuthi siqalise ekuqaleni ukuthi kuyini okukhona okwenzakalayo that is where we need to start ukuthi wonke umuntu abe ndawonye lokuxolelana lokhu kuzabuya phambili nxa abantu sebevumelene ukuthi kule problem kanti bangavumelana njani abanye bangakavumi ukuthi kule problem
kodwa kwenziweni ke Mpofu ukuze kuxolelwane kumbe kuze kukhulunyiswane
kulama reports esiyaziyo i1 eyenzwa ngabo Colcard le Catholic Commission for Peace and Justice and umgabe lokho ehleli phezulu kwale eyenzwa nguChihambako i-report yakhona sikwazi ukuthi kwakhulunywane and ukuze abantu baxolelane kumele kwaziwe ukuthi kwenzakalani and masikhuluma ngeGugulawundi okwamanje kulezi zizathu ezingaba zintathu zokuthi iGugulawundi yenzakala. Yokuqala ukuthi kwakulama-dissident. Esibili umgabi wayefuna ukubulala abasekeleli bezaphu loJoshua Nkomo, which effectively means amaNdebele. Esithathu kwakule super zaphu yayisponswa yi-South Africa. I'm not saying ukuthi
South African government
iqiniso but ama-reasons ala amathathu o engaba maningi but into ekhona ukuthi iqiniso kasilazi ukuthi kuzoxolelwane kumele iqiniso livele egcekeni
into lezi kumele zibhalwe phansi ukwenzela ukuthi icala kaliboni phela sibhaleni izinto phansi ukuthi baye ithuba isikhathi esifikile lokhu singakuvumbulula ukuthi kukhulunywe ngakho sobala ngoba kathesi mhlawumbe isikhathi kasenelisi njengoba umuntu angeke aba lipholisa abe ngumthuthisi abe ngujaji abe ligceda futhi yena ngokwakhe abe nguye futhi o-victim akwenzi so engxenye kumele sikhethe ukuthi kuyini esingakwenza kathesi ukusiza abantu ukuthi abantu vele bathole usizo bayenelise ukuphila impilo zabo besiya phambili sibhale izinto lezi phansi sisiya phambili
lo ke ngumfundisi Ray Motsi obexoxa lo Dr. Shepherd Mpofu ingcwethi ecubungula izombusazwe bendawonye lo Praxedis Jeremiah we Studio 7. Elilalele emsakazweni we Studio 7 sisakaza sise Voice of America ese Washington. Lisithola kumagagasi aku 909 AM shortwave 4930 605 la ku 1546 0 kilohertz. Okwamanje ke sengilichiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga esethulela uhlelo lwethu lwendaba zabesifazane.
Siyalamukela kuhlelo oluphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Namuhla sihlaziya udaba labantwana abaphila lobugoga kanye lendlela abalondolozwa ngayo elizweni. Sixoxa loNkosazana Thabita Khumalo omela iBulawayo East edalele eParliamente njalo elwela ilungelo labesifazana labantwana. Yena osanda ukwethekelela isikolo seKing George VI lapho okulondolozwa khona abantwana laba. Siya kwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga Sithandekile.
Litho ngani lapho ukuthi uhulumende kabananzi laba bantwana?
Uhulumende ungakhangela ibudget yethu. Abantu abagogekelanga akula ispeni abayiphiwayo. And ube kwazi njalo ukuthi bathe kimi emhlonitshwa. Lathi siyangena emacansini, ingculaza iyasibulala, siphinde sibulawa yendlala. Siswela lona idola ukuthi ngigade umtshova ngiyefika ngapi e-OI ukuthi bangikhangile ukuthi ngilayo le ngculaza, ngculaza abanike namaphilisi. And njalo indlala isibulala ngokuthi kasisebenzi sikhamba sicela. Kuleli langa ucela khona ungaphumila lutho. So uhulumende laba abantu la kumele abone ukuthi kule mali ayifake eceleni ukuthi laba abantu abazali laba bantwana laba banelise ukuhambisa abantu ababesikolo ngendlela elula. Iningi labo abanye babo bayahaya amasikaniya afuqwayo ngabafana emgwaqweni la bebhadala idola. Uzasuka laye enkulumane le esiza la e-King George. Akungitshele ukuthi yikuhlukuluza okunganani okwedlula khonoko ukuthi kambe shua ngakuthiwa kule bhasi eyathengela i-King George ithwala wonke ama le Waterford Stimulation Center. Bathwale labantwana everyday ekuseni kuma-pick up points ukuthi bayifike isikolo. Kwenza ukuthi bazalelake bake batshaye ngomoya. Njalo kule nkulumo eziphumayo phakathi kukaZulu ezithi khona umama ozele umntana ogogekileyo uvele waye lawyer kumbe wayevele ufuna efuna ukukhiphisisa ayisikho khonoko. Ngamaluba kaNkulunkulu lawana. Okukhona okumele sikwenze thina njengoZulu yikuthi siwalondoloze, siwathele amanzi, siwafake kunkomele sibaya ukwenzela ukuthi impande zabo zigxile ziphume lokudla okuzalwa nguZulu wonke.
Libabonile obaba yini kumbe ngomama ikakhulu abanakekela laba abantwana?
Kanti uyakwazi vele ukuthi lapho kule nto engani ludubo ikakhulu emntwana ogogekileyo iningi labo kwandise ukuthi le mitshato dilike. Bekungela babo yedwa obhekezele umntwana ogogulayo. Obaba engababonileyo bade besenza ama-sign language betshela laba izimumu. Bekungela babo yedwa okutsho ukuthi khona nxa ekhona ubaba kulowo muzi yinto angafunda kukhuluma ngaye. Nxa engekho omama ngosima yedwa. And anti sonke siyakwazi ukuthi intandane enhle umakhota ngunina. So omama kumele sibakhuthaze bakithi bomama ngilubonile udube eliphakathi kwalo ebantwaneni nabagogi. Ngilubonile and kungiqamule umzima ngikhona apha vele angikwazi lokuthi ngizwane. Engikucelayo ukuthi phuma nini sixhasane sike silungisele labantwana babe lakusasa engcono.
Bakhona bonke yini lapho kufanele bebe khona laba bantwana isikolo lesi kumbe abanye abenelisi ukubhadala bakhona abangafundiyo?
Abafundayo kathesi yilaba balabazali ababalothando abantwana babafundi. Iningi labo bavalelwe ezindlini ngabaphumi phandle ngabayindawo. Abanye bathathwa bahanjiswe emakhaya bayishiya kogugu ayifela khona ngale. Abanye yilaba nokuthi nxa kusenzakala bazamnyekela azafa abulawa yini yindlala lokho ezendlini ngoba ngumuntu ozamnyangisa phakathi kwaZulu. Ayisiyo ndaba yabomama yona le, yindaba yethu thina kuZulu kandaba esingafuni ukuhlonipha la maluba. Sesisenze omama besabe ukuthi basitshengise uduba abakilo siphathisane bancedeke ukuthi silungise impilo yalaba abantwana.
Hayi, sibongile ukuxoxa lawo emhlonitshwa. Ungabatshiyela liphi abalaleli kanye lalaba abanye abalondoloza abantwana abagogekileyo kanye labadala?
Abalondoloza abantwana abagogekileyo labazali babantwana abagogekileyo ngilitshayela ihlombe. Ngithangizathandaza ekuseni le mini lantambama ukuthi uSomandla aliphe amandla lenhliziyo ezizothekileyo ukuthi laba bantwana ligijime labo libafundise ukuthi bafunde sibili kube lula empilweni zabo ngoba nxa lingenzanga njalo mhlana lisipha laba bantwana baselampilo. KuZulu kandaba waseZimbabwe, mayuyu mayuyu Zulu kandaba, ngicela ukuthi ake siphumeni siyefike King George ngale liyebona abantwana abagogeleyo ukuthi bayenzani, libaxhase, libaphathise ukuthi into abazenza abanelisi ukuthi bayezidengisa phandle, bazakale ukuthi bakhona njalo ngabantu abaphakathi kwethu abenza imisebenzi emangalisayo edlula thina esingagogekanga.
Leyo balaleli bekuyingxoxo lo Nkosazana Thabita Khumalo omela iBulawayo East edale lePhalamende njalo elwela ilungelo labesifazana labantwana. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo olufanayo oluphathelane labesifazana. lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami usithandekile mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Hayi sibongile ubelela ngelihle silugciba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo uChris Gande.
You have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murare zvakanaka vatereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.